akoziyo taniwa yumina mina ngeke ngilahlise ngiyakufundisa umuntu omnyama uyahlonishwa mina ngeke ngilahlise ngiyakufundisa impilo zakoziyo taniwa yumina mina ngeke ngilahlise ngiyakufundisa bani abazimisele ukuthi nami phele
Sakozio